Esikubone Murewanosi ngamalanga lawa adlulileyo kufana lesikubona izikhathi zonke uma sesilanda ukhetho njengelizwe. Okudanisa yilokho ukuthi ukhetho lweZimbabwe solwaziwa luhamba lodlame and nyakanye into esiyibona yenzakala kathesi iyafana. Sibona amapholisa okumele kube yiwo angakhethi uhlangothi lwepolitiki, angakhethi ukusupporta iparty, kuyiwo asebenzelana kumbe ayenza engani asebenzelana lohulumende leqembu leZANU-PF ngoba kathesi siyabona ukuthi yibo kumele bephendle ukuthi kwenzakalani kodwa akuyenzakali. Okwesibili, sibona abantu bengayenzi kahle bona bepolitiki ngoba kuyibo abamele bekhulume ukuthi bengangeni ezintweni zodlame. Kodwa sibona amapolitiki ethule, sibona ama-managers ethule okutshengisa ukuthi kungani bayavumelana lokwenzakalayo. Ngakho-ke ukuthi size sibone sibili utshintsho ngezikhathi zokhetho eZimbabwe kudingeka ukuthi abathungameli bamaqembu ayehlukeneyo bebonakale bengenela, bebonakale bekhuza, bebonakale bekhuthaza ukuthi ukhetho lwenzeke ngendlela engeladlame.
Yena ubaba uMnangagwa siyake simuze sola udlame sithi abantu kumele bakhankase ngokuthula, baziphathe ngokuthula. Kodwa siyabona udlakela luyaphambili. Singathi kalalelwa uMnangagwa kumbe kukhona okunye okwenzakalayo.
Kungabe kungamazwi nje awakhulumayo ukuze kubonakale ingathi uyayenza imizamo. Kodwa iqiniso yokuthi uma sefuna sibili ukuthi abantu bathi bengenziwe udlame, ngasiyambona lapho abayenze khona udlame, ethatha izinyathelo ezibambekayo, ethatha ama-measures abambekayo ukuthi awajezise abantu abangcolisa ilizwi leqembu lepolitiki yakhe. Kodwa kuphelela ekukhulumeni nje. Njalo yena lo uMnangagwa othoyo ngelinye ilanga kumbe kwamanye amarali kumbe imbuthano uzathi ungabi lodlame. Kwamanye amarali alandelayo ekhulume ukuthi uma bengafuni ukulalela iZANU-PF kasibarahasheni kumbe sibakhahleli beze bebone indlela izinto ngendlela yethu. So amazwi akhona ngesikhiwa singathi awakho genuine kumbe awala kuqotho.